Uhulumende ngeviki edluleyo wazise ukuthi usayine isivumelwano semali engamabhiliyoni amabili lengxenye lenkampani yakwaLesipriot ethiwa yiCaro. Lesi sivumelwano silandela ezinye eziningi-ningi esezisayinwe ngumongameli Emmerson Mnangagwa. Kuminyaka edluleyo owayengumongameli uMnumzana Robert Mugabe laye wasayina izivumelwano ezimbalwa lamazwe awentshonalanga kodwa kungalethi mehluko empilweni kaZulu. Omela ibhinga edalela ePhalamende uMnumzana Prince Dube Kosibanda uthi isivumelwano lesi esitsha sizafana lazo zonke ezedluleyo.
Okwakuqala I think abantu okufuze ukuthi bekunanzelele Chris ukuthi uMnangagwa loMgabe yinto efanayo. Abana mehluko. Actually bengikhuluma nje labanye abantu besithi bona uMnangagwa was power behind uMgabe olalong iminyaka yonke yona le. So ke kutsho ukuthi ke okwenzakalayo ukuthi uyakhumbula ngesikhathi lesana sokuthiwa khona kube lama mega deals asayiniweyo vele eChina, vela kubo Russia, vela ngaphi. But lanamhlanje ungababuza ukuthi imega deal eyodwa esike sayibona isenzakala kuground yiphi kakuhle.
Unobhala jikelele wenhlanganiso yeBulawayo United Residents Association uMnumzana Ambrose Mlilo uthi okukahulumende wezanu PF ngokucela sokuvuthiwe.
Siyonkulumenta eZimbabwe kujwayelekile ukuthi sibe sithenje ukuthi kwenzakele okulalo kodwa singaboni lutho ku-ground. Okuqakathekile abantu beZimbabwe kathe sebefuna ukubona into zisenzakala ngoba sasinika 100 days. 100 days iphelile asikaboni lutho. So ke sibona ungathi lokhu nje kuvala abantu amehlo njalo singakhohlwa phela ukuthi siya kuma-elections. Kule nkulumo ezinezi ngabe senza abantu ukuthi abantu bafuna ukuthenga ingqondo zabantu lokuthi bathenge ivoti yabantu. Abantu bengaboni lutho. So ke thina eZimbabwe kathe sesikholwa ngokubona lokho. Kodwa ngomlomo asakulaleli ngoba for the past 7 years bekuyinkulumo kuyingoma yakhona kodwa into zingenzakali.
Lokhu kugcizelelwe ngukansila weHarare engowe-MDCT uMnumzana Peter Moyo othi isivumelano lesi sitshengisa ukuthi uhulumende okhona ufana xathu lowayekhona.
Lokho yikho sibili okuvele kube kusenzakala iminyaka yonke. Lisakhumbula even ababekhona kuqala bona bomgabe basayine into eziningi kakhulu okokuthi sesisithi kumbe sokubuya bathi sisayine lokhu lamatsha yini asisayine lokhu but akula into ebeyihamba. Nanamhlanje asivisisi ukuthi kuzahamba yini nge-new dispensation ekhona asikwazi kodwa into esiyaziyo ikuthi kube uvele kusayinwa akuzange kulethe lutho.
Phansi kwesivumelwano se-platinum kuzaqala ukwenjiwa leli litshe ngomnyaka ka-2020.